Owenzakalayo singathi ngama-mind games ezanuphela. Okokuqala, useqalisile kukhampenela u-2018. Okwesibili-ke, kunzima ukuthi nxa ekhampeni ngama-proper structures akhe, ngoba ibandla lakhe lidabuke phakathi laphakathi. Kulabo mnangagwa ngapha, lizokubuya le-G40 ngapha, ukhanya ngani lakho sokuvela usekela mayikhona. So yikho-ke ukuthi-ke la ma-factions wonke asebenzele yena sesebenza la mayuthi, la ma-factions sezamobhilayiza kabantu abaningi babuye emaralini ukuthi labo ama-factions ukhanya ukuthi kulabantu. Kodwa-ke siyabe kuyizifudlana zonke ezizothela esifuleni esikhulu. So ngama-mind games ezanu-PF ufuna ukuthi-ke abantu laba babuye bazomkhothamela bonke, bazomkhotha bonke ukuthi yinduna yinkosi. Yikho-ke sebenzisa kamayuthi-ke amayuthi okuzakhanya ingani kakho kuma-factions, kodwa bancane nje laba kuma-factions. So sinanzelela ukuthi yi-mind game kuyayenzayo leyo. Okokuqala, ukumaneja kubandla lakhe lezanu-PF. Okwesibili, ukukhampenela ukhetho lomnyaka ozayo.
Kodwa siyabona lapho ayenza khona imbuthano leyi aso abakhulayo kuphela, siyabona labadala bakhona. Kungakho sitshoni lo?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi khona ngama-mind games, i-political gimmick yakhe. Abadala babuya-ke njengezikhotha mathezi zakhe ukuthi labo bazokhanya ukuthi hayi mongameli, nanxa kulolu hlelo lwamayuthi siyakusekela thina sikhona.
Kodwa siyabona ukubana inani labantu abaya embuthanweni leyi liningi kakhulu. Kungakutshengisa yini ukuthi ibandla leli lilokhu lilamandla okunqoba kukhetho?
Okwenzakalayo ukuthi nxa esebehlukanisile bonke wabadivayida, bonke sebezazama ngendlela yonke ukuthi bamthabise. Bathe siyele ukuthi balamandla, balabantu-ke bese be-organize abantu-ke, abanye babanjwe ngamandla, kuvalwe izikolo, kuvalwe emisebenzini yonke, izingatha zikahulumende, abantu bonke bakhomande. Akwenzayo singathi thina ngama-command rallies, njengoba likwazi ukuthi kulenhlelo zakhe ze-command agriculture.